ora bekhamba kuhle sibili sangane kanye iyo kathi idlala kuhle sibili kanye tiza wina sibili support omunye odena mozo ongene egrandini laphanya ekhanya ethela isikemo egedinge sesipangane sibili kwathi osikwayiso kuba le-violence khona ngaphambi
manje nalowo obechela khona okade ukuchela ubotshiwe yini
kukhanya njengathi ubalekile waphuma ngaphandle mina ama-supporters amanye abasiphangano yiwabo abamgotshileyo wabuyela phakathi mina wahamba ngale esiteding lapho kade kuhlezi khona ama-supporters e-dynamos because sekuqala isi-violence ama-supporters e-dynamos ejike amambondela esiteding ama-supporters esiphangano kodwa kade kule ngozi sibili ebantwaneni abancane